So we see card is in the VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MTCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi ngamanga ukuthi bakhuluma ngodaba lokudlulisela phambili ilanga lokhetho ngeminyaka emithathu lomnumzana Emmerson Mnangagwa.
Nxa inguquko emthethweni okuhambelana lokhetho ingekho, awufanelanga ube lokhetho. So ngibona ngathi mina kule ndawo ezimbili ezingakhunya igonogonokho uthi bakukhuluma kodwa wasabu.
Imihlangano yokuhlaziya umbhuqazwe wegugurawundi iphazanyiswa ngabasekeli bebandla leZANU-PF.
Wobunga indlela abasebenza ngayo emhlanganweni uvele ubona ukuthi singabantu abathunyiweyo, uthambani liyenza so likhulume so lidistede kungabi le progress kudiscussion yendaba yanale yegugurawundi, and ngeyami assessment this is wrong, akuhambi.
Izinduna ziphiwa izimota ngesikhathi ilizwe lisithi alilamali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tswangirai uselandule imbiko yokuthi bakhulumelana lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kudluliselwe ilanga lokhetho ngeminyaka emithathu. Lokhu kwavezwa ngowayengumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngolwesine ekhuluma lomsakazo weBBC kuhlelo Hard Talk. Isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba wathi uTswangirai nguye owavusa lolu daba lapho uMnangagwa esiyambona njengomuntu ogulayo. Kodwa isikhulumeli sikaTswangirai umnumzana Luke Tamborinyoka lamuhla uthi lawa ngamanga akuzange kube lenkulumo yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungulayo zombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ye phela into ekhona isikhathi sokhetho sichasiswa isisekelo sombuso. Yikho yena umnumzana Mnangagwa wathi ethatha isikhundla ngomnyaka odlulileyo, wathi yena uzaqinisa ukuthi ukhetho lwenzakale ngesikhathi lethu esikhulunywa isisekelo sombuso. Ya, kuqukulungile kunjalo, kodwa abaphikisayo babevele besithi bona, abanye bakhona besithi nxa inguquko emthethweni okuhambelana nolokhetho ingekho, awufanelanga ube lokhetho. So ngibona ngathi mina kule ndawo ezimbili ezingakhunya igonogonokho uthi bakukhuluma kodwa wasavumelani.
Ye, manje nxa sikhangele okwenzakalayo ebandleni kakhulu ukubana umongameli we-MDCT umnumzana Tswangirai kezwa kuhle njalo sokusiba lesicelo esinje, kungakutshengisa ukuthi ufuna ukuthi kube njani?
Hayi phela yikho phela izikhwicamfundo abazaziyo abazinye indaba zombuso belizwe besithi kusobala ukuthi nxa yena umnumzana Tswangirai ebona kungathi kunzima ukuthi abe esesikhundleni sakhona, ingcono anikeze abanye. Kodwa nje abanye bavele bathi bona kufanele ukuthi yena umnumzana Mnangagwa wathembisa ukuthi kuza kuba le nguquko emithetho eqondane lokhetho. So ukuthi ukhetho lwendlulisele phambili, ye engxenye abantu bangathi khona kuyabe kuqondane lokuthi imithetho yakhona yayakuthula. Kodwa mbona njengombono wami ukuthi mina nxa ubona kuzima umnumzana Tswangirai akulacala kakhulumele National Council yakhe adina hayi ukhetho kaluye phambili, ngoba kulezinto eziqondane lombuso yenguquko yomnotho welizwe ezihambelana lokhetho. Bangaze bafaka ukhetho lwakho naphambili ngenxa yobuvila bokuthula imithetho, kumbe ngenxa yokuthi bathi khona umnumzana Tswangirai kaqale angathi umbumo wakhe uma kuze ngiyabona baye bephambanisile. Kakuguqule imithetho ukhetho lube khona, abantu beZimbabwe baye phambili ngempilo zabo.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Thank you.
bombusazwe labalwela amalungelo oluntu sebechaze ukuba labo abahlukuluzwa labasinda kumbuqazwe wegugurawundi abaphiwe ithuba lapho abazakhuluma mayelana labahlangana lakho ngesikhathi sombuqazwe lo. Mathi le indlela yakuqala yokukhumisana umlotha kudaba lokubulawa kwabantu besigaba semandebeleni lenkabazwe abangahlomanga libutho leviyo le 5th Brigade. U-Anastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Lokhu kuphume kungxoxo mpikiswano engenwe zinkulungwane zabantu kobulawayo izolo ntambama e-Rainbow Hotel eqoqwe inhlanganiso ezizimeleyo zimanyene ezibalisa iWild, iChristian Alliance, iSurface Trust leSites kuhlafunwa udaba lombhuqazwe weGugurawundi. Lombuthano ulandela omunye owenzelwe eHarare ngolwesine. Izikhulumi bezivalisa umongameli webandla lezaphu uDokotela uDumiso Dabengwa abalwela amalungelo oluntu ababalisa igqwetha uMnumzana Sipho Malunga oyindodana kamuyi owayemela imakhokhoba edalele ePhalamende uMnumzana Sidini Malunga umlobi uNkosikazi Elino Sisulu umfundisi uRay Motsi lolwela ilungelo likaZulu uMnumzana Martin Rupia. Umalunga uthe abaphepha kumbhuqazwe kumele baphiwe ithuba lokukhuluma kwazakale ukuthi abadala amacala ngobani baxolise. Uthi umthetho osusayinwe ngumongameli uzaba muhle nxa ungalandelwa.
Hayi, sithi thina kumele baphiwe ithuba lokuthi bakhulume ngakho konke okwenzakala kibo ukwenzela ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani, kwenziwa ngubani, njani, ukwenzela ukuthi bathole ukuthi ukuphumula lokuthula lalabo abayibo abadala kamacala sibebazi baxolise kuxoliswana.
Umongameli wezaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi uhulumende weBritain lebandla lezanu baqala ukuqoqa uhlelo lombhuqazwe ilizwe lingakathathi uzibuse njalo kuqakathekile ukuthi lolu daba lulungiswe masinya.
Minikakathekile ludaba okumele lukhangelisiswe ukuze sakhe isizwe sezulu.
Ilunga leMthwakazi Republic Party uBrighton Ithuthang Sibanda uthi kusadlalwa ngengqondo zabantu njalo lokhe iqhubeka iGugurawundi ngendlela eziphansi.
Ngibona ngazathi lapha kuyadlalwa ngengqondo zabantu. Sibone ukuthi iGugurawundi azange iphele ngo-1987. It's still continuing even today.
Umgcinisihlalo weZipra Veterans Association uMnumzana Benny Ncube uthi kumele kube lokuxolelana njalo kufanele kube lentuthuko bathole ukuhlawulwa ngokonelwa ababhekana lakho.
Kulezinto eziningi ezalimalayo ngesikhathi kule Gugurawundi phakathi kwabantu babesehluleka ukuzithuthukisa. Yikho kufanele ukuthi abantu bonabo bathuthukiswe lalokho kuzimfanele ukuthi bakuthole, bakuthole izikolo, ama-clinics, yonke into.
Elno Sisulu uthe okwabhekana labesifazana ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi kuqhubekela phambili emhlabeni jikelele abesifazana bahlukumezekile. Udaba lombhuqazo weGugurawundi luvuke lwabalutsha kulandela ukungena embusweni kukamongameli Emmerson Mnangagwa ongomunye oqanjwe nguDokotela Dabengwa ukuba naye waphatheka kumbhuqazwelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba lunye, imihlangano yonale eyokuhlaziya udaba lweGugurawundi isihlaselwe ngabanye abayiphazamisayo bekhanya bengafuni ukuthi kukhulunywe ngalolu daba. EHarare ngolwesine kube lokuxokozela ngemva kokuba abanye abasakhulayo bezanu PF beqale ukubuza imibuzo engaqondakaliyo. Kwathi izolo khona kube lokunye njalo ukuxokozela ngemva kokuba omunye osakhulayo wezanu PF esukume waqala ukubuzisisa okungaqondakaliyo kwaxokozela waze waqotshwa. Kesizwe ukuxokozela kobulawayo kwenzakale engakaqotshwa usakhulayo wezanu PF obefuna ukuphazamisa lomhlangano.
Okay, all right guys. All right, Sesuka. I never them. All right, Sesuka. All right guys, can you move back? Sesuka, all right. Okay guys. Guys, listen. Listen, we are moving her out. We are moving her out. Okay, thanks. Alright, okay, she's gone out. Okay. Alright, guys, thank you. Alright, okay.
Aloko ke ukuxokozela ube semhlanganweni ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela amalungelo kaZulu umnumzana bekezela amaduma fuzwayo.
Loko mina ngiyami assessment yikudelela okungayenziyo okungaphezulu kokudelela futhi because indaba yeground sonke besaba ukuthi indaba yethu sonke njengelizwe but ama meeting la oyithu asesibonisa ukuthi hayi sina sicaba ukuthi sisonke into esisebenzani sonke nini kulabanye abantu abangekho kuyo indaba yangkhona kulabanye abantu abazele bengafuni ukuthi indaba nale ikhangelwe ukukhulunywe ngayo ilungiswe ubonga indlela abadelesenza ngayo emhlanganeni uvele ubone ukuthi nabantu abathunyiweyo uthambani liyenza so likhulume so lidistede kungabi le progress kudiscussion yendaba nale ground and ngeyami assessment this is wrong akuhambi akuhambi akula national reconciliation umnanga kwakhuluma ngayo nxa kule attitude enje akula progress yelizwe nxa abantu belanda indaba enjengale ngeattitude enjengayenale
ngokubona kwakho bengaba bethunywe ngobani abantu la
akuthandabuzeki ngabantu esibaziyo ngabantu bezana uPF osibongile kade sipha kobulawayo uyaziwa ukuthi ngwezano PF uTuboy okade hlupha eHarare uyaziwa ukuthi ngwezano PF ngabantu ababuya bezele besazi bethunyiwe specifically ukuthi hambani yekwenza so ngabantu bezano PF so ngiyatshela ukuthi ukuthi zano PF indaba yegugurawundi abakabi ready ukuthi ikhulunywe ngayo so angazi ukuthi bathi babuthweni ilizwe leya kuya phambili njani nxa bele asenze ngendaba ecakatheke kangaka.
Alo ke ngumnumzana bekezela maduma fuzwayo olwela amalungelo kaZulu bekhuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda.
Umsakazo we studio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la kushort wave ku-4930 13860 15460 15580 laku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Izinduna ezinye lamuhla ziphiwe izimota ezibiza inkulungwane zamadola ngayinye ngesikhathi lizwe libhekane lokusilela kwemali. Lezi mota zathenjiswa izinduna ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthi njalo ezinye izinduna zibikwa zizaphiwa imota ngokuya kwesikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu wesigaba sikaMthwakazi eBheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthiwa kwezinduna izimota kuyinto enhle kodwa uhlupho lusuka lube yikuthi izinduna kazithiwa imota ngokuthi kufanele zibe lazo ugcina sokuthi ziphiwa izimota ukuthi zisekele izandla okuyikho okusuka kube yinto embi kodwa ngalokhu kubanika ukuthi hayi njengabantu abaphethe abantu kufanele bebe lezimota bekungananto embi.
Ye, siyabona ukubana umongameli omutsha umnumzana Mnangagwa abantu bebembona ngani ngumuntu ozalondoloza indleko zikahulumende kodwa ke ubona njani ukuthi yena uvumele khona
Mnangagwa uzama ukuthi udinga usekelo ezinduneni ikho zwekala lezinduna zikhuluma ngizikhokhelwa ngufortune Charumpira ukuthi zithi zona zingazizano zizenza sho ukuthi izani yawina ngoba besezithakele izimoto so mbona ngazathi silokhu esikhona phana ngoba emasono okunye ongavuzanga sekukhohlwe ukuthi selithwasa likamgazi so in politics yonke ayaziyo ngayifundiswe ngumgadi ukuwina konke angabakwazi ukuthi kuwina njani yilokho kodwa bekwenza lo mgadi so abantu avuzanga sizikhohlile sithi ukuphuma kamgadi kulethe into entsha ngoba kungene emasoni kutshintshe ubuso kodwa inkolo lokwenza lokho kuyikhonokhano kamgadi.
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ilunga lenhlanganiso elela amalungelo kaZulu wesigaba sikaMthwakazi eBhejuli kaZulu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekovilawayo. Lamhlanje kuhlelo lwemaphandleni sisemaphandleni aweGwanda lapho izilimo eseziqalile ukutsha emasimini ngenxa yokungani kuhle kwezulu kanye lokuchisa kwelanga. Iningi lezakhamizi selisesabela indlala embi kakhulu njalo lithi lizafuna olunye njalo uncedo lwenhlanyelo evela kuhulumende ukuze lilime njalo. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube esipha lolu daba eseGwanda.
$500 ukukhatha ithalakitha kulima indawo engama hektha amahlanu. USpanda uthi wahlanela inhlanelo elesisindo samakilogram angama 2.7 kg kodwa okwamanje uhlalele evalweni.
Abantu basuke bathela inhlanyelo phazini ngathi yonke bethebe ukuthi last year sulaningi njalo nyaka bazazisuza njengalast year bathela abasela nhlanyelo kanti singaze libuye izulu inhlanyelo abantu abaselayo sesikhala ukuthi ngangancediswa ngenhlanyelo ngalibuyile kodwa nxa lingabuyanga esikhala ngakho ukuthi abantu abayenzeni abancediswe ngokudla.
Unkosazana Simangele Ndlovu oyensindi kuwa 21 phansi kwenduna uMasuku uthi izulu alinanga njengalokhu obekukhangelelwe osekudala ukutsha kwamabele abo. UmaNdlovu uthi bazimisele ukulima njalo nxa bengathola uncedo lwenhlanyelo.
Izulu kalikho. Lokho esalima lapha izulu kazakelini.
Lobanje abalimisi behlezi bekhuthaza uzulu okungalimi umombo wodwa kodwa balima izilimo ezifuna amanzi amalutshwane ezifana lamabele. Iningi labantu kulesi sabelo liqhubekela phambili lilima umombo. Esinye isakhamuzi enkwalini umnumzana bekezela moyo uthi nxa uhulumende engabasiza kuzamela lethe inhlanyelo yezilimo eziphanga ukuvuthwa ngoba kungasela sikhathi.
Sakhiya emasimini lapha sasalima sahlanyela saqhasha amatrekitha sahlanyela zinhlelo abaphansi siyamila kuhle but izulu lasilashisa langani liyathembisa ukubuya buya amayeza pho kuchitheka ethwale lichithe kubuya umqando. So kuphongani uyakhizakhiza mhlaka 1 ngenyeni but lapho lana kwezindawo lapho waphonga ukhiza ongasho lutho.
Emhlubulweni ezansi yedolobha leGwanda eGungwe izulu kubikwa linile ngesonto kodwa besekuvele konakele emasimini. Umnumzana Edgar Ncube owesimbuka phansi kwenduna uMathe uthi basaludinga usizo lwenhlanyelo ukuze balime kakutsha.
Ya izulu linile sibili ngesonto hayi kodwa emasimini bese ukonakele into eziningi bese zithile. Uhulumeni bese asinika inhlanyelo sahlanyela kahle kodwa bese ukuthile kathi sinqalinile sokumele siqale ukulima kahle. So esikusulayo ukuthi aluba besingalivule inhlanyelo ngoba naleyo esilayo silime yonke sihleza igcubela yonke phansi bekumile kahle kodwa hayi kuthile.
Ababona ngezomumo omkhathi bathi lizwe leZimbabwe likhangelele ukuthola izulu elinganeno lonyaka. Iningi lithi alikukholwa lokhu ngoba izulu likhanya lingani kuhle selokhu kuqale umnyaka. Endaweni ezifana laboStonewood eChinden iningi lokhu lilinde ukulima ngoba izulu lingakani. Amakhakhasi omumo omkhathi aveza ukuthi akula zulu elizwayo eliza kuna eGwanda kuviki ezayo kodwa kuzathisa kakhulu okungadala ukutsha kwezinye njalo izilimo. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze Studio 7 eNkwalini emachecheni.
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazi womnumzana Nkululeko Sibanda sihlaziya udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usengenile enkundleni yokuxhumana ebulenjini iFacebook. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokuthi umnumzana umongameli Emmerson Mnangagwa usevule iFacebook page esizwa kuthiwa uzabe ephendulana loZulu. Ubona njani wena khona?
Ngibona ngani mina kuyajengisa mpela ukuthi President Mnangagwa laba akade becabangela ukuthi wathola kumbe singathi iqembu lakhe lathola imfundiso kweze social media yabo Facebook labo Twitter. Ukhanya ngani nxa kwenzakala ukhanya kuzaba iqiniso ngoba ukhanya uyazi ukuthi uzabe ebona njengomsebenzi kodwa ukuthathi yena uzabe ephendulana abantu ngendaba yomsebenzi omkhulu alawo mbone ngani kuzaba nzima kakhulu ngaphandle nxa kuyikuthi mhlawumbe kulabanye abazabe bephatheka ngomsebenzi welizwe umuntu njengopresident esikubonayo ukuthi uzathola ama-comments amaningi abantu abazabe bembuza imibuzo eminingi kakhulu ukuthi ngezake athole le thuba lokuyiphendula bakhona abantu abangasebenzi imisebenzi ephakeme njengowakhe kodwa bayakuhlule ukuthi bathole isikhathi sokuphendula ama-comments amaningi ngakho angibonisisi kahle ukuthi upresident lapha angibona nje uzama ukuthi abantu bathabe kodwa angibona ezakwenza lokhu akuthembisayo.
Umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump usesebenzise iTwitter inkundla yokuxhumana ebulenjini njengendlela yokuthi akhulume lezulu weMelika pho lokho kwenziwe umongameli Mnangagwa akuhambelani na?
Akuhambelani ngendlela yokuthi upresident Mnangagwa uvele ungena lapha yena evele esengupresident njalo anabantu abaningi abamlandela ayo abantu bazaqala ukumlandela khona kusukela manje ngakho kukhonokho kuzakwenza ukuthi kube nzima ukuthi asebenzise izinkundla zasebulenjini ngendlela efana lekati lakapresident Donald Trump njalo duko olunye ilololo lokuthi iningi labantu beZimbabwe abefuna ukuxhumisana labo ngalitholakale kangako ebulenjini ngoba abantu baseZimbabwe bahlala emakhaya njalo nanxa bengahlala emakhaya ukusebenzisa ukulembu kungani kuyadura kangako angiboni mina ukuthi uzafika esibangeni sokuthi enze njengalokho kukapresident Trump njalo angaqala ukuphendulana nabantu mbonengana ngenza ukuthi kube nzima enye yezinto enziwa ngupresident Donald Trump ngeyokuthi akaphendulani nabantu uyafaka nje lokho abefuna ukufaka afaka umbhalo wakhe akuchiye kunjalo abantu sebezaphikisana bodwa elingekho.
Abanye abafana labo mnumzana Morgan Tsvangirai lenye inkokheli bakhona ebulenjini lapha kodwa kungani abakusebenzisi ngendlela esetshenziswa ngabanye abafana labo Donald Trump abangabakhokheli.
Angibona ukuthi khona indlela ephakeme abangaxhumanisana layo nabantu balitshwane kakhulu abantu abenelisa ukuthi basebenzise inkundla lezi zasebulenjini ngendlela efana kaDonald Trump. UPresident Donald Trump usuka ancediswe ukuthi nxa efaka imibiko yakhe kulezi nkundla ufaka imibiko ethusa abantu yenza ukuthi kube nzima nxa omunye walaba abazombusazo ethanda ukuthi inkundla lezi zimsebenzele kahle kuzafanele azimisele ukuthi uzabe faka izinto ezethu sabantu eziyabuya zilandelwe yilaba singathi ngabe media ama-journalists.
Hayi kwezwakala ungavalelisa uZulu.
Hayi ngiyabonga kakhulu lizofana kahle.
Hayi lathi sibonge. Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo efundisa ezombusazwe ekolijini leHuddersfield University kwelePhilitane besixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sikhathele Nyathi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright.
ungaqala ngokusichazisela ngamafichane ukuthi uvele ungubani njalo uhlezi usiphathisa lapha emsakazweni.
Mina ngingusikhathele Nyathi ngokuzalwa nzalo eZimbabwe lupane esigabeni selupane ngomsebenzi ngilapha eBotswana engikuthakazelela ukungena kuhlelo lolu lwabesifazane ukuthi kuyenza ukuthi sizikhulumele sizwakale lathi singomama ukuthi sithwele nzima okungakanani sifisa futhi ukuthi ilizwe lakithi abantu baphile njani. So mina ngokufisa kwami sibili bengifisa ukuthi elizweni lakithi kube khona imisebenzi ngoba into eyenza ukuthi abantu bathi sibebona ukuthi izinto ziyadura kakhulu into engiphezulu ukuthi vele imisebenzi kayikho. So to compare lezinto eziyabe zikwamanye amazwe yathi ukuthi i-price maybe yafanana but okukhalisa kakhulu ekhaya ukuthi imisebenzi kayikho i-currency asila mali so abantu babe bethunyezelwa ngabantwana imali ifika ngale kumbe kutshintsha kube kuyini emakhadini sokusiyaswayipa abadala babe bekoreta izimpida zabanye emakhaya bekoreta amabhaketi abanye befunge yabhadala kugcine kungasahambelani ukuthi kuhamba njani so ethina bedinga imini yonke bedinga umuntu ongabasiza ngokuthi elekheshi bona bemswayipela izinto kwenzela ukuthi eyibhadala lokho sibili kuyangathi kuyasikhathaza kakhulu and abantu bahamba imango emide kakhulu izulu kalini lonyaka wonke umuntu ukhangela ilanga liyatshisa. Oh mama bakhona behamba imanga emide kakhulu bebhabhula abantwana bezama ukuyadinga ukudla ukuthi bethole ukudla ayefika ngapho lapho ukuthi kuthengwa khona ukudla kwangkhona athole ukuthi kuyaswayipa i-network kayikho agcine seyalala khona ngale engasaphendukanga abantwana bengala kudla ekhaya. So ayi sibili mina ngiyadaba ukuthi mangingele kuhlela ukuthi nxa mazwi lawa kumbe engafika kuhulumende welizwe lakithi ukuthi azame ukuthi intsha izinto zike kube lula ebantwini besifazane.
Ubuhambile yini ekhaya kulona leli ikhefu?
Yebo nsekhaya sibili kulona leli ikhefu ikwembone khona ukuthi izulu kalikho akula mumbo osukhahlele ekhaya kathesi.
Izibhorane yini ezifile ekhaya?
Ekhaya kithi vele thina sizinathela amanzi emfula vele besincedwa lizulu izulu lake lafepha ezambidana ngisekhaya sasawukunatha sasizikhongozela izulu thina vele asisazibhorane asifakelanga lezibhorane athole ukuthi uhamba 10 kilometers landle izibhorane asilazo vele lokho saba yithi izibhorane asikwazi ukuthi yikuyi.
Uthe kungaphi kwelupane?
Elupane emadoda in between St Luke's and Lupane.
Ngokusebenza kwakho kwele Botswana kuyancedisa yini nxa sufika ekhaya lapha?
Akuncedisi ngoba sufika ekhaya ngale bathi imali nxa susiyathenga ezidolo bathi irandi lepula kuyalingana khona ngapha thina imali esiyabe sizikola ngapha zilingani leze South Africa so siyafika ekhaya usuthenga sokulingana akusabhalansani uthole ukuthi umuntu ovela ngapha sekhala kakhulu ukuthi intengo yakhona isiphezulu ngoba kuye iyabe isiphezulu kakhulu kakusahambelani. So kugcina vele kungancedisanga abadala ekhaya usiyafika ekhaya usela mali njengathi sebe sesifika sesidlula udlula kobulawa udlulele eliphandle safika ngalo ungasela mali so kungasela ncedo vele lokuthi uhambe ekhaya ngoba isibo bonke phela abahola imali ezidla engqondo abanye sikhole ama-change imali ezincane so xa sesifika sothaya i-R1,000 ilingana le-R1,000 pula esitolo wona uvele ukwazi ukuthi ayilingani yona iyabe isikubulele ngoba iyabe iphelelwana usuka ngale ngxenye unkazana osebenza ngalezindlini uyabe uhola imali engqondo uyabe ebuye le mali engcono usuka ngapha esukele imali encane so sesiyafaka lesitolo bonke sebesiyathenga ngeprize efananayo akusahambelani sokubulala abanye abantwana so lesi sokukhalela silo okungasisiza ukuthi ilizwe lake kalibe le misebenzi lathi sibuyele ekhaya sekhini izindlu sisekhaya nxa kuyukuthi ngole $100 ngisekhaya impuphu i-50 kg ngoba ngayibona i-$21 iyabe ingcono than ukuthi ngisuke lapha ngiyayifaka futhi e-Western Union ngiyibhadalele iyafika ngale ngaseyiyo-$21 ingasakwani impuphu.
Kodwa nxa uthengile ke impahla kuyathwaleka yini ngabo malayitha kube ngcono kumbe vele abantu babuya le mali
vele kuba nzima lapho kuyakuzivulele ngoba omalayitha bangikhona bazakuthatha baye kutshela ukuthi bana bayaphelela koBulawayo ukuthi zize zidlule futhi ziyefikela upani sokungenye imali so ugcina ubona kungcono ukuthi ngcono ngizihambisele imali ngoba ungayenza njalo uyabusulahlekelwe imali eningi kakhulu njalo le.
Siyabonga ke Sithandekile, isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MTCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi ngamanga ukuthi bakhuluma udaba lokudlulisela phambili ilanga lokhetho ngeminyaka emithathu lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lisidibane njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.